Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuMpandula 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ulabantu abedlula amajumi amabili 25. Abasanda kuhlolwa batholakala beligciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwesikolo.
Kunje nje elizweni thina sikahlolwa iPlumtree yonke sihlezi khonapha. Abantu abethu labo kabazange bahlolwa.
Ibandla le-MDC Alliance lithi kalisuze libumbe elinye ibandla kulandela ukutathelwa ibizo leli libandla le-MDCT.
I-MDC Alliance ngeyabantu isuke ebantwini, kasi soze sibe sifuqwa nje izano ngokuthanda kwayo, isebenza lengatsha zayo ezabo makhuphe labo monzora.
Kodwa ibandla le-MDCT lithi umnumzana nezenjamisa labanye bakhe badlala kubi.
Onguye ophethe i-MDCT nguye futhi ophethe i-Alliance. Namafishane ngichaza ukuthi MDC Alliance yinto ye-MDCT.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Ulabantu abedlula amajumi amabili abasanda kuhlolwa batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwesikolo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kutsho ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezikhombisa lamakhulu ayisithupha 7672 abahlolwa batholakala bele-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho lonyaka. Phakathi kwenani leli sokwabhubha abedlula amakhulu angamajumi amabili 225 kwaphepha abafika phose inkulungwane ezisithupha 5914. Kusenjalo abazali abalabantwana abafunda ezikolo ezijeneyo bathi ngabaliqiniso lokuthi kwenzakalani ezikolo ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwazo. UMavis Gama usethulela lolokudaba.
Ukhangelelwe ukuthi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo kulandela ukuvalwa kwazo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Abantwana abazaqala ukuya izikolo yilabo abazaloba imihloliso etshiyeneyo ekupheleni komnyaka. Abazali bathi akukhanyi kuhle ukuthi zilungiselele kanganani abantwana lababalisi. Unkosikazi Lydia Maphosa ohlala ePlumtree uthi akwaziwa ukuthi abantwana bazafunda njani kwezinye izikolo ezazisetshenziswa njengama-quarantine centers.
Ngiyazibuza ukuthi njengalapha ePlumtree izikolo esilazo lapha bekuhlala ama-returnees kwi-quarantine begcinwe khona phana.
Unkosikazi Maphosa uthi akwaziwa njalo ukuthi abantwana lababalisi bavikeleke kanganani kumkhuhlane we-COVID-19.
Kunje nje elizweni thina sikahlolwa iPlumtree yonke sihlezi khonapha. Abantu abethu labo kabazange bahlolwa. Ukubuyela kwabo esikolo mina angikuboni kuyinto enhle kumbe bevikelekile. Ngoba bayahlangana labanye abavela kwezinye indawo esingakwaziyo ukuthi labo lapha abavela khona kunjani.
Isakhamuzi seRugare eHarare umnumzana Joseph Sibanda uthi bazazama ukubonisana labantwana babo kwezokuvikeleka kumkhuhlane we-COVID-19.
Njengabazali sizazama lathi ukuthi siqonqosele abantwana bethu bazivikele ngokuhlala belama-mask njalo lama-sanitizer. Kodwa sithemba njalo lezikolo zilungiselele ziredi ukuthi zincedise lokho. Into nje esikhathazayo ukuthi ukhona yini uzabe khangela ukuthi abantwana bayalandela le mthetho ye-COVID-19.
Abanye bathi kuza kuba nzima ukuthi kulandelwe iziqondiso zokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 ezikolo. Omunye wabalombono lo ngumnumzana James Masuku ohlala eMthorashanga.
Engikukhangelayo ukuthi ama-PPEs lawo azabe elama-teachers lazabe funeke ebantwaneni besikolo wona azavela la ngaphi. So nxa ngikukhangele hayi ngibonangani kuzoba nzima sibili. Ma kungabazali kutsho ukuthi babe sebefakwe ebunzimeni obunye obuphezu kwaloba balabo.
Umasukuthi akucaci ukuthi uhulumende uzavikela njani abantwana lezifundi kumkhuhlane we-COVID-19.
Masikukhangela konke ngaleyo ndlela hayi asazi. Maybe uhulumende yena njengokuthi ukukhuluma kwakho ukuthi uzavula izikolo uvele ulamacebo ngaphambilini akwaziyo ukuthi uzawabeka in place ukwenzela ukuthi abantwana baphephe ezikolo.
Uhulumende uthi uzakwenza konke okusemandleni akhe ukuze abantwana lababalisi kanye labazali bavikelwe kumkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi lizaqhubekela phambili lisebenzisa ibizo leli loba selizasetshenziswa libandla le-MDCT elikhokelwa nguNkosazana Thokozani Kuphe kukhetho lwama-by elections oluzayo. UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, uthi uMakhube labanye bakhe benza lokhu bethuthuzelwa libandla le-ZANU-PF elikhanya lifuna kubuse ibandla elilodwa eZimbabwe. Usimanda uthi abasoze babumbe elinye ibandla elizancintisa kukhetho oluzayo.
I-MDC Alliance ngeyabantu, isuke ebantwini, kasisoze sibe sifuqwa nje izano ngokuthanda kwayo. Isebenza lengatsha zayo ezabo Makhuphe labo Monzora. Ngalokho i-MDC izaqhubekela siya phambili ilwisa njalo ithatha amaqhingathi isebenzelana nozilo weZimbabwe ukuvikela lokhu okwaphose kwabulala ilizwe ngama-1980s osokusenziwa njalo ngumnumzana uMnangagwa Lochiwelo.
Ye, kodwa ke akusuze kuphambanisa abantu ukuthi kuyaba le-MDC Alliance Kuphe, MDC Alliance Jamisa, kuyaba kuyini khonoko?
Vele kuyinjongo yezanu ukuthi kube njalo, kungasenani thina silethemba lokuthi iba abantu beZimbabwe banokukhalipha okukhulu kakhulu, njalo kabasoze bale lokhu beqhilwa izanu iqamba amanga njalo isebenziswa amandla elizwe ngendlela engayisiyo, sokuzafanele ithathelwe. Ngiyazi ukuthi le region kumbe singathi lamanye amazwe esidlalana lawo aza kuba nokuphatheka okukhulu ngendlela izanu esiphatha ngayo indaba zombusazwe nendaba zohlakela lolu efuna ukuluvusa kwele Zimbabwe kwenzela ukuthi uMnangagwa ayilokhu ewobusayo.
Kodwa uMnumzana Khalipani Bugeni, isikhulumeli sikaMakhuphe, uthi i-MDC Alliance ngeyabo.
I-MDC Alliance yalonjwa ngubabuTswangirai ngo-2017 ngemva kokuthi sihleli njenge-National Council ye-MDCT. Ngiyakhumbula yokugcina sayebambe emzini wakho babuTswangirai, savumelani siyaqala le nto, njalo upresident we-MDCT uzoba ngupresident we-alliance. Kwase kuthi ngo-February ke ngeshwa uTswangirai washona, uthe seshonile uChamisa wasethatha ngenkani umbuso we-MDCT ethi umama Makhuphe ngumuntu wesiNdebele njalo ngumama ngeke afake usiZimbabwe akabuyele emathebhelelenti, otherwise uzomgugrawunda, bazama ukumtshisela endlela bemtshiselela khona lokho bethi akulandebelela ngakusezimbabwe. Indaba igcinise court. I-court yathi umama uKhuphe nguye okumele athathe after ubabuTswangirai. Now isivumelwane phakathi kwe-MDC ne-MDC Alliance, ama-parties awe-MDC Alliance, ukuthi onguye ophethe i-MDCT nguye futhi ophethe i-alliance. Ngamafishane ke ngichaza ukuthi i-MDC Alliance yinto ye-MDCT. So laba bathi bona basomalunga i-MDCT abakwazi ukuphinda futhi njalo bethi bona yibo abakhokheli babanikazi be-alliance, akwenzeki lokho.
Ibandla le-ZANU-PF lithi ngalinasandla kulokhu okwenzakala ku-MDC Alliance. UMnumzana Believe Gawule okubandla leli uthi kuyahlekisa okwenzakala kumabandla e-MDC.
Into yabo ludaka vele. Ngathi blame yonke bayisa kuZANU-PF bona buthamisa, but into leyi-tips ngangingayikangela vele ukuhlanganisa idoki lenopi lobulongo lani konke ingcekeza yonke ngokungcekeza sile esalelayo kuyinto kwafana vele akula order vele ngathi vele lokuthola abantu besakhuluma ngawo kade sekunodaka lona yilota ludaka olungacengekiwe ukuthi into abayifunaka ngabayazi lokuthi bakwenzani vele abakwazi ngabantu labana were driven by greed, were driven by ukuzilungisela kwabaqondanelawo kenganani labantu abangakandaba nabantu labake kusekugqekeni nje imtezi zonke nezezenzakalayo bayazilela bayenzani balwela ukudla balwelani kunokokona kuyathengisa ukuthi abantu laba vele abahlelekanga vele into abayifuna kabayazi njalo they must stop ukubhleni ezanu-PF ngodaka nabo beneezanu.
Igoda elilwela amalungelo kwaZulu uMnumzana Matshobana Ncube uthi uThamisa kumele abumbe ibandla elitsha ngoba sebemthwalise amagabha avuzayo.
So kufuze ukuthi lava abathi bona bayi alliance nga beqinisile belesibindi. So kufuze ukuthi babumbe iqembe elitsha abazalipha ibizo elitsha. Nxa kusenzakala lo kusho ukuthi kulama ramifications abakhona. Ngoba a number of abantu babo bama MPs bama senators lokho bekhona bangama councillors nxa bebumba iqembe elitsha kusho ukuthi bafuza ukuthi either ba withdraw la bantu baba recall from parliament or babachiye laba bantu bekhona ngale okulengozi yokuthi bangasala bekhona ngale bayagcina behambe lothokozani khulu. But at the end of the day abantu base Zimbabwe yibo abaza yenza i-decision e-final ngo-2023 ukuthi bona bafuna ukulandela uMakhupe kumbe bafuna ukulandela oChamisa labanye bakhe. Kodwa ukuthi kwenzakale lokho kusho ukuthi nxa uMakhupe esetheke over i-alliance so kufuze ukuthi laba balungise iparty entsha baqale phansi.
Ukhanya lo ukuthi amabandla la azalwisana kakhulu ngokusebenzisa ibizo elithi MDC Alliance. Kusenjalo kulabanye abantu abathi sokumele uMnumzana Nelson Chamisa abumbe elinye ibandla kulokuthi asebenzise umanyano we-MDC Alliance. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Omunye wabalombono lo unkosikazi Janet Zulu.
Mina ngibona engani ukuqondile vele ukuthi uChamisa nxa efuna ukuzikhipha kungxabangxoza le khona avela shiyane lebizo lele lithi MDC vele azifomele eyakhe iparty ngelinye ibizo. Abantu bayakwazi ukuthi bona vele bafuna bani. So nxa kuyindaba yebizo angibona ukuthi ngamisa ukuthi uChamisa anqobe ukukhethwa nxa abantu bevele befuna yena.
Lokho kusekelwa uMnumzana Nhlanhla Mkhwananzi othi abantu bayakwazi okumele bakuvotele ngakho okwenziwa nguMakhupe akusoze kubaphambanise.
Abantu bayakwazi abakudingayo la ngoba ingatshintshi be-MDC Alliance kufakwe enye iparty kumbe ezavela kumbe engikhona izafakwa abantu bazavotela yona leyo ngoba bevele bengasayifuni yona leyo MDC Alliance yona leyi esingenileyo. Wesi njengakhonapha koBulawayo i-MDC Alliance ngokufakwa kwabo abantu abavele bengasoba balapha koBulawayo kuvele kwayipha esinye isithunzi esibe kakhulu.
UMnumzana Harold Fuyane laye ohlala koBulawayo uthi ukuxokozela lokhu kuzanceda ibandla lezanu PF kukhetho oluzayo.
Asazi ukuthi kuyohamba kanjani kuma-by-elections lawa. Ngibona ngathi into ezenzekayo ukuthi abantu abavotayo bazadideka ingqondo ngoba iqula likaKhupe lizakukontesta ezi-MDC Alliance. Solungezi bengazwanani lamaqula e-MDC Alliance banikeza ithuba ibandla elibusayo njalo elibambeneyo elizanu PF ukuthi liziwinele kalula.
UMnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezombusazwe uthi okwenziwa ngamabandla e-MDC kuveza ukuthi abezombangazwe kabalandaba loZulu.
Lokho kuyatshengisa ukubana ezombusazwe eZimbabwe inhlekisa sibili. Kodwa mina engibona kumqoka yokuthi amabandla ombusazwe wonke nje awathathi abantu bakoBulawayo seriously. Ama-candidates abafakayo sobantu abale-track record yokumela lokusebenzela uBulawayo. Inkinga yethu koBulawayo yikuthi abaningi abakhethwayo kumbe abafakwa ngamabandla ombusazwe la amakhulu ngabantu abangameli uBulawayo. Sibazwa kuphela nxa kulokhetho kanti sizize bazwa nxa sokule by election.
UMakhupe wathola amavoti ayingcosana ngomnyaka ka-2018 kukhetho lukamongameli kwathi uChamisa wavotelwa ngabedlula izigidi ezimbili. Akwaziwa okuza kwenzakala kukhetho lwama-by-elections aza kwenziwa lonyaka. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Singakangeni kusigaba esilandelayo, sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump kukhanya ezimisele ukukhetha umahluli wedale le-Supreme Court ozangena esikhundleni sikamoyi uRuth Ginsburg obhubhe ngolwesihlanu. Kukhanya engani uTrump uzakhetha u-Amy Coney Barrett oweChicago loba nje abakubandla lamademokrats besithi akumelanga akhethe ozangena kwisikhundla lesi kungakenziwa ukhetho ngolwezi. abakubandla lama Republicans bakubavimba owayengumongameli umnumzana Barack Obama uba akhethe uzangena kudalela Supreme Court besithi kuzaphumazamisa ukhetho. Kodwa okwamanje kukhanya bengasalandeli isinqumo lesi abasenza edalela Senate. Kuqakathekile kakhulu ukuba ibandla leli libe labantu lalo kudaleleli. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokuqakatheka kwesizwe sikamthwakazi. Silobaba umnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula Khumalo, kanye lo mnumzana Ngqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Kuyasiphoqa vele ukuthi siliphile isiko lethu. Ungakhathalekile ukuthi omathelwane bathi.
Yeah, wathi siye kubaba uMagonya.
Abantu abawuyeke umkhuba wokuthi nxa kukhulunywa ngesizwe sohlanga, kuthiwe kule nkosi yamakhumalo. Njalo lawo amakhumalo, mabawuyeke umkhuba wokuthi nxa kukhulunywa ngenkosi yesizwe sohlanga, bebe bekhuluma ngenkosi yamakhumalo. Sikhuluma ngenkosi yesizwe, isizwe sabethwakazi, hayi inkosi yamakhumalo. Sikhuluma ngenkosi yesizwe, isizwe sabethwakazi. So into yokuqala engithanda ukuthi ngidlalele ngayo inkulumo yami o impendulo yami embuzweni wakho mfoka Mthembu ekuthini kuqakatheke kanganani ukuthi sibe lenkosi. Okwesibili engiza kutsho yilokhu, kumbe abantu bayafuna ngabafuni, sizasihlala isihlalo sayo mfoka Mthembu. Awukhathalekile ukuthi uhulumende empumalanga engabe sithini, kumbe abanye abantu bengabe bezama ukuthi besidabule phakathi isizwe sohlanga, kodwa okukhona nango amaseko lesidlalelo okwaba khona kusukela ngo-1991 kuzofika ku-1997 kuzakuba nzima Mthembu ukuthi kube lo muntu oza kuthukulula okwabuthwayo ngaliyani mini. Inkosi yohlanga izosihlala isihlalo sayo, engizosihlala mina lawe sisaphile, ngoba mina lawe yebo yena singabantu kungela hulumende, singabantu inkosi ngekho. Kodwa kukhona okunye okuthile okuyikhona okusenza sibe ngabantu abehlukileyo kwezinye izizwe, and uphawu lwethu lokuqala yindlela esiphila ngayo, yindlela esethembeka ngayo, yindlela esiziqhenya ngayo, yindlela esinakekelana ngayo njengabantu, njengesizwe sohlanga, njengamahlabezulu, njengamaNdebele, amaNdebele kamambo akamzilikazi lakwenhla.
Khumalo, nxa sikhangele sibili abantu bayabuza lapho ukuthi inkosi yona izabuyela nini, izahamba nini kule Zimbabwe, iyenza umsebenzi wayo khona ngale.
Ubukhosi abulwi lo muntu, ubukhosi abubali bantu ukuthi laba bathathu laba bangaki. Ubukhosi lobu buzadinga labathwa, abathwa kuthiwa bakhona letsholotsho esigodi masihle, loba bebathathu ukuthi labo kwaziwe ukuthi yini into ebahluphayo empilweni ukuze impilo yabo ibe ngcono. Ubukhosi abuzanga diliza lutho, ubukhosi buze kwenza impilo zabantu zibe ngcono. Laba balovalo angazi balovalo lwani, kodwa ubukhosi abuzanga kulwa lo muntu, ubukhosi buze kwenza impilo zabantu zibe ngcono. Yikho ke ukuthi abantu bezibabafuni bayazihlupha nje ngoba akulandlela abazavimba ngapho Mthembu. Ayikho indlela abazavimba, buzaqhubeka kwenzeke.
Yes, so ngasikhangela sibili ubukhosi bungagugula njani impilo yabantu njengoba abantu bakhuluma lapha besithi inkosi lokhu ihlala khona ngale Johannesburg.
Ukuthi abantu bangasizakala njani? Usokuqalile vele Mthembu. Abantu nje abavula amehlo nje isikhashana bazabona umahluko usiba khona. Hayi ukuthi kulula Mthembu, akulula. Kodwa-ke amacebo le ndlela lokuyagijijwa ukuthi kwenziwe impilo zabantu zibe ngcono, abantu abavula amehlo babone bazakubona kusenzeka. Loba inkosi ingakayifika ekhaya, ngoba phela bayalala babahlele ezihlalweni, kodwa impilo zabantu ziyaqala nje ukuntshintsha kancane kancane, kungeke kwenzeke nje vu.
Hayi ke uhlelo lolu luma lapha okwalamhlanje. Sithathele ithuba ukuthi sibonge umnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula Khumalo, lo mnumzana Ngqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphelileyo ngeviki ezayo. So isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali chona njani mthokazo muhle siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa loLinda Mpofu oyenhlanganiso ye Community Youth Development Trust sixoxa ngohlelo abalusanda ukugciba olumayelana ngokufundisa intsha elizweni ngesekelo sombuso. Mampofu ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okuningi ngohlelo lolo.
Besilohlelo lwethu olwe road show lapho ekade sifundisa khona ulutsha ngesisekelo sombuso selizwe besikhangelele kakhulu amalungelo okuthi i bill of rights siphinde sikhangele kakhulu lamalungelo olutsha sinanzelela ukuthi ontanga basasilela kakhulu ekwazini ngesisekelo sombuso
kuyinokwenza ukuthi liqale loluhlelo
sikhathi esiningi nxa sise ezigabeni kumbe ezabelweni sisenza ama activities ethu ama meeting ethu sinanzelele ukuthi ontanga isisekelo sombuso abasazi so sasisinanzelela ukuthi nxa ontanga bengazi isisekelo sombuso wabo kukutsho vele akulalutho abangalwenza o akulalutho sibili abangafaka isandla bethi hayi lokhu lilungelo lethu ngoba babe ngakwazi so sasisithi ngcono thina sibe lohlelo lapho esizazama khona kuncedisana sifundisana labontanga ukuthi isisekelo sombuso kanti siqukethe aphi amalungelo ikakhulu akhangelane lokuthuthuka kwabatsha
njengoba kungavunyelwa ukuthi abantu bahlangane ngobunengi babo phansi kohlelo lwe-lockdown luphathe njani uhlelo lolu
kuma road shows ethu into esiyenzileyo ukuthi besingavumi ukuthi kube le gathering ekade sikwenza ukuthi besihamba besibhoda besingani so njengokuthi e-bait so sisukele emagrosso kuthiwa kuKombetsi sihamba si-announce uluchawa izingoma mayelana lamalungelo sinanzelele ukuthi nxa si-announce ngalokho kuthiwa i-loudspeaker lohleze endlini uyezwa lohambayo uyeza besisithi nje singafika endaweni sibe just for 5 minutes and phakathi kwemilayezo yethekade sisibalayo besiphinda futhi sikhulume ngokuqakatheka kokulandela sivikela emkhuhlaneni we COVID-19
njengoba uhlelo lolu selifikile emaphethelweni liza qhubekela phambili na lifundisa intsha elizweni mayelana ngesekelo sombuso
mina njengenhlanganiso sifuna kuqakathekile ukuthi siqhubekele phambili sifundisa ulutsha ngesisekelo sombuso sinama WhatsApp group lapho esifaka khona the information yona leyi esisekelo sombuso so sizabe silokho siqhubekela phambili
abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngenhlanganiso yenu banganixhuma njani
siyatholakala kuma social media platforms achiyetshiyeneyo kuFacebook sitholakala kuCYDT Math South la kuTwitter njalo it's at CYDT Math South
isikhathi yiso sesidliwe nguMankoyi sithanda ukubonga uMampofu ngokungena kuhlelo bona lokho namhla lingakhohle ukuthi sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha uhlelo The Connection 8-9 PM lapha emsakazweni we Studio 7 olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove mthokazo muhle Zimbabwe muhle sohlangana ngolwesibili bye bye
siyabonga kakhulu Mike Hove sike sidede kancane sinikelele isiqetsha uNtukamele Nkomo
la kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo lamhlanje ngilomfundisi useni Spanda Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa. Ngiyabonga lami ukwamukela kuhlelo.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje afuna sikhangele uSambuleli chapter ka-21 iverse ka-5. Ithi yona, kwatsho lo ohlezi phezu kwesihlalo, wathi yena, khangela ngenza zonke izinto zibe zintsha. Wasesithi kimi, bhala phansi la mazwi ami ngenxa yokuthi aliqiniso njalo athembekile. Ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi siphila phakathi kwesikhathi esinzima esiletha ukudangala. Nxa singena kusibanga esinjalo, kulula ukulahla ithemba. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngokuthi sibe lethemba. Siyananzelela ukuthi uJohane lapha ebhala kuchapter ka-21 wayesithena, ngibone umhlaba omutsha lezulu elitsha. Lwana umhlaba omdala lezulu leyana elidala kwasokwedlule, lolwandle lungasekho. Manje kuba nzima ukuthi ube lethemba nxa udlula phakathi kwesikhathi esinzima. Ngikhumbula uDavida esithi yena, inkosi ngumalusi wami, angiyikwesaba lutho. Kutsho ukuthi nxa uNkulunkulu esithi ekhuluma lathi lapha sihlangana laye kusambulelo, ekhuluma ekugcineni esithi khangela ngenza zonke izinto zibe zintsha, kutsho ukuthi ngumutsho oletha ithemba emuntwini ophila lapha emhlabeni. Sidlula phakathi kwe-COVID, sidlula phakathi kwesikhathi abantu belahlekelwa imisebenzi, sidlula phakathi kwesikhathi okokuthi umuntu uyakhangela ngekhaya ukuthi akula kudla akulani. Uyabe usucabanga ukuthi impilo yami le izatshintsha yini, kodwa uNkulunkulu uyasithembisa lapho ukuthi uyenza yena izinto zibe zintsha. Ubuhlungu konke buzayidlula. Ye, lapha wayekhuluma ngesikhathi sesisezulwini, kodwa mfundi sikhangele ukuthi uNkulunkulu usithembisa kuJohn chapter 10 iverse ka-10, usithembisa impilo ephuphumayo siseselapha emhlabeni. Njalo siyakwazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithi lona, wethembekile uNkulunkulu. Liyeza ilanga elitsha, sizajabula sithokozekile lona, ngoba uNkulunkulu uyabe setshintshile isimo sethu. Ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma lithi, uDavid ekhuluma kumakhubuthi yena, nelanga lapho uNkulunkulu esikhulula khona ebugqilini kwakungani siyaphupha. So lakho kunjalo, lapho uNkulunkulu azaguqula khona isimo sakho ekukhulule ebugqilini, kuza ngani uyaphupha, ngoba lelo langa liyeza. Lapho uNkulunkulu ilizwi lela limemezayo uJohane chapter eka 21 esithi, khangela bheka ngenza yonke into ibentsha, uzathi ngalelo langa la ubona ukuthi hawu, kambe shuwa yonke into isitshintshile, isimo sami sesitshintshile, ukudubeka kwami sokuphelile, inyembezi zami zonke uNkulunkulu usezisule. Ngikhumbula ukuthi kwezinye isikhathi uSathane uyasijikela phakathi kwezilwane, uNkulunkulu uyavala leyo mlomo. Uyasijikela phakathi komlilo, uNkulunkulu uyavala ukuba ilangabi lingasijisi, ngenxa yokuthi wethembekile njalo uzayenza yonke into ibentsha.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngakho mlaleli wami, ufuna ukukhulumisana lawe sesigqiba, ungalahli ithemba. Ungabe kulombono uNkulunkulu akunikayo bona, ungabe udlula phakathi kwesikhathi esinzima, uNkulunkulu uthi yena, liyeza ilanga elitsha. Kuthazeka ngalawo mazwi, ube kwazi ukuthi lokho ohamba phakathi kwakho kuyaphela. Inkosi ukubusisa, sithandazeni. Baba, ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu ozwa ukudangala, obesefuna ukuthi ayekele impilo. Siyathandaza ukuba uNkulunkulu wami ungenele imimo yonke ehlukeneyo, bebekwazi ukuthi wena uyinkosi ephilayo elamandla, njalo nguwe okwanisa ukudala ilanga elitsha empilweni zabantu. Nkulunkulu wami, hlangana labo batshintshe impilo zabo, ngegama likaJesu, amen.
Lobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Kulabantu abedlula amathumi amabili 25 abasanda kuhlolwa batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kalisuze libumbe elinye kulandela ukuthathwa kwebizo labo libandla leMDCT. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje oluvalisa ngoKips Dube ngisithi kasihlanganeni ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.